Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge ujonga ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 1 Ntulikazi 2023 ngu-Prophet Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, amakhulu namakhulu abantu bebethe gwaqa eStanley Square emakhokhoba kobulawayo emfasini wesikhumbuzo sokubhubha kwake wakhokela ibandla le-PF Zapu umnumzana Joshua Mqabunkomo. Abafuyi abaningi esiqintini seGwanda bathi sebedlela evalweni ngoba inkomo zabo zilakho ucuba lonyaka kungenxa yokusilela kwamadlelo lamanzi. Lidinga ukunqoba emdlalweni owodwa nje mpela. Kuphela iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi ukuze lithole ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano wamazwe womhlaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amakhulu lamakhulu abantu bebethe gwaqa eStanley Square emakhokhoba kobulawayo emkhosini wesikhumbuzo sokubhubha kwake wakhokela ibandla le-PF Zapu njalo wazoba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Mqabunkomo. Emkhosini lowo oqoqwe ngabeZapu, leli bandla lihle lathatha ithuba lokwethulela umphakathi abazancintisa belimele kukhetho ole-harmonized elections mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka. Kubika intatheli ezindaba ye Studio 7 uEzra Chizaspanda.
Bebecula behaya umdala bekhuluma ngembali yakhe bethi leli lizwe ngakalinje ngawakanyongolo uyaphila. Umkhokeli weZaphu umnumzana Sibanglizwe Nkomo uthi watshiyela iZimbabwe ilifa loba ngumuntu oyengela ngeketa bethabi ebambanisa abantu njalo ehlonitshwa nguye wonke umuntu.
Akaphuma engqondweni ngobani ubona nje lalamhla akaphuma engqondweni zabantu. Siyathaba lamhla ukuthi 24 years wasishiyayo kulokhe ibizwe lakhe liphumile lisaziwa lidumile. Ngineshwa siyanazela ukuthi umgabe ubhubhe ngemva kwamdala sokula minyaka emfitshwane edlule kodwa wanselithuzile ibizwe lakhe kodwa ngenxa yothando lukababa ayelalo ebantwini ngenxa yemisebenzi yakhe kulokhe ephila lamhla ebantwini.
Uyaphambili uNkomo esithi ubefisa ukuncintisa kukhetho lukamongameli kodwa mamvimbela ngemali efunakalayo.
Sehluleka ukuthi sifake umongameli ukuthi aqinisekise kuleso sikhundla sokumongameli kungenxa yokuthi imali kayisanelanga.
Owelilunga leviyole Zebra njalo sengunobhala omkhulu weZipa Fred Renzo uPetros Vanda uthi usebuhlungwini.
Siyakhala kodwa sikhala ukuthi umbono kaJoshua Nkomo, ivision kaJoshua Nkomo kwaye kubana abantu kumele bahlale bebambene ukwenza ukuthi bathuthukise ilizwe labo. Uma sebethole uzibuse babone ukuthi bahlele kuhle, wonke umuntu uhlele kuhle, kodwa siyanazela ukuthi okwalwela ngabantu abalweli benkululeko okuningi kwakhona kusayezakalana.
Omunye naye okhalayo ekhumbula umdala wesifazane waseZambia ngesikhathi sempi yenkululeko elo Nkomo owaziwa ngokuthi nguVunzayi.
Nxa ngimile lapha ngihlengezela inyembezi ngendaba yokukhumbula ubaba uJoshua Nkomo. Ubaba wayelobuntu, ubaba wayehlonipha, ubaba wayeyazi abantu, ube ngufather Zimbabwe. Lanxa President Robert Mugabe bebebusa bebekwazi ukuthi bathatha ungqondo kuye, nguye bebembuza ukuthi kubuswa njani, ngoba uJoshua nguye umuntu waqala ukuyenza kube le liberation movement zonke lezi.
Umgcilisano weZapu umnumzana John Zolani Dlamini uthi kuyadanisa ilanga leli amanye amabandla ezombusazwe alithatha lula.
Asolanga ofanti kukhulume iZapu kuphela ngoba uNkomo wayengamelanga iZapu kuphela but wayemela abantu beZimbabwe bonke. inkomo engamelanga imhlobo wayemele imhlobo yeZimbabwe yonke ngisho lawa mathiwa ayemele inkomo wengakhangela ukuthi wena ufela ngaphi wena ufela ngaphi siyamangala ukuthi ngithina abaloku bekuzaphu yithi sisakhumbulayo ukuthi inkomo wasichiya wasebenza kanti yinto bekufanele nayo izani iyayenza into le
osebenzela iJoshua Nkomo Foundation umnumzana Mehluli Moyo uthi abantu abalandele owawufunwa nguNkomo njengoba sesiya ekhethweni
singabezwelinye singabandawonye ukhetho luyabuya ludlule kodwa kusafanele ukuthi sihlale ndawonye singomakhelwane sicelelene sawodwa singahlukaniswa ngezombangazwe singahlukaniswa ngama-political party ngakho kuqakathekile ukuthi konke sikwenzayo sinanzelelane sibekezelelane sithandane sibambane
osakhulayo bekezela Ncube osebhalisa ukuncintisa emele izaphu esigabeni sepopo mzilikazi edala lephalamende uthi uyancintisa kukhetho lalonyaka ngenhloso yokufuna ukugcwalisa izisizo zikamqabuko
zela Ncube omelele impopo mamzilikazi constituency namuhla siyajabula sikhumbula imisebenzi kababa uNkomo eyiyo eyasisusayo ukuthi njengabantu abatsha silwele amalungelo abantu ngiyalithembisa abantu bakobulawayo ukuthi mina ngizolimela eHarare nothi lokho okwenzakala kathesi ukuthi iHarare imelwa ngabantu kobulawayo sizokuguqula lokhu nxa singangena
uhulumende we-SANU PF wase ukuba uzaba nomunye umkhosi wesikhumbuzo sokubhubha kukamafukufuku emaphisa ekhezi awubiza ngokuthi yinkomo commemoration gala namhlanje ebusuku kodwa imuli kankomo ithi ayimenywanga ngaphambili komkhosi wesikhumbuzo umkhokheli we-SANU PF umongameli Emmerson Mnangagwa ube nomhlangano omkhulu we-rally esikolweni seNyele Primary School ePlumtree okusungula umkhankaso wokudinga usekelo wokukhetho lwenyanga ezayo esabelweni seMathebeleland South umuyi uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo hopu ngomhlaka 1 Ntulikazi ngomnyaka 1999 eneminyaka yokuzalwa engamathumi ayi-92 ngiba nesitho 7 kontuthisathunqa igama lami u-Ezra Chisa Sibanda
Umkhokeli wabandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Nelson Jamisa, ube lesihlakalo sokuhlangana labantu eMarondera. Leli bandla lihle lathatha leli thuba lokwethulela umphakathi uluhlu lwamabizo abantu abazamela leli bandla kukhetho lwalonyaka lokudinga amakansila, amalunga edale lephalamende lomongameli welizwe. Okuningi asikuzweni umsekeli wesikhulumi se-CCC, umnumzana Osalo Siziba.
Namhlanje ke besisemahusekwa eMarondera West lapha umongameli ubehlangana khona lama-cluster leaders lama-citizen emasholanini east ke emaphandleni lapho kulamaplazi khona kubana sizwe ke abantu lokubapha ke inhlelo zethu amalanga azayo lapha ke siyaqala ke ilaunch yethu e-CCC so lizabona ke iZimbabwe yonke ipende yelo ke ukubana iZimbabwe entsha ibuye
Ubesithini uChamisa lapho ikhuluma labantu.
Umongameli Advocate Nelson Chamisa ukhulume mayelana lendaba yokubana ke abatsha bebe ready ukubana ke siye vota omama ke awasomabhizimusi emaplazini ukubana ke silungiselele ke ukhetho oselufikile njalo umongameli ukhulume ngendaba yokubana lonyaka silungisisa indaba yokubana wonke umuntu ekwansi ukuphumuka vota njalo wonke umuntu ekwansi ukulungiselela ukudefenda ivote yethu. Lonyaka sizabe sifokaseke emaphandleni ukubana silungise iZimbabwe entsha ngenxa yokubana abantu bale Zimbabwe sebedubekile sizaphumisa ke imanifesto yethu emalangeni azayo ekhulumayo ukubana nxathi nasingene kuhulumeni uyini esizakwenza ukubana iZimbabwe entsha ibe yiZimbabwe etshintshileyo mayelana lempilo zabantu imisebenzi mayelana ke lesibhedlela isimo semigwaqo lapho konke ke okungaphansi komthetho okubana uhulumende ekulungisise ngemva kokhetho.
Lo be kungumzana Osalo Siziba, umsekeli wesikhulumi se-CCC esikhulumelayo ecingweni eseMarondera. Lilalele umsakazo wes Studio 7, eye Voice of America. Esakaza ise Washington DC.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampala fu.
Abafuyi abaningi esiqintini seGwanda bathi sebedlela evalweni ngoba inkomo zabo zilakho ucuba lonyaka kungenxa yokusilela kwamadlelo lokutsha kwamadami kulumango. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi libikwaze libanjwa ngamandla okuhambisa inkomo emaplazini ngoba kungasela kudla emakhaya. Umnumzana Gabriel Moyo oyemawane eGwanda uthi lanxa amanzi esesekhona kabaselalo ithemba lokuthi angabenela bona izifuyo zabo kanye lenyamazana zenhle.
Izifuyo sibili, hhayi izifuyo ukudla kakusekho, akusekho sibili. Abantu abafana sebehambise emapulazini ukuthi bayezelusa khona le mapulazini ngoba hhayi lapho ekhaya phela sokuwomile, hhayi utshana bukho sibili. Lo nyaka izifuyo ziyakuwa, lo nyaka ziyakufa sibili ngoba vele kuthenga ukudla sebeqalisile futhi akwabo ukuthenga ukudla. Bayasitokha, bayasitokha ukwenzela ukuthi khonapho sokufika kubo ogasti September lapho bese sifida ngoba singawa.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Alex Fanda wenkaji eGwanda North odwa amanzi lawo aludubo.
Indlala ikhona ebantwini kodwa olwenkomo yilo olukhulu kakhulu. Inkomo ziyacuba, akula manzi, sincediswayo kakukho. Ezethu thina esingalalutho zizaphela. Njengalo nyaka khona vele kakula nkomo esizasala layo. Dala thina sisakhula kwakubiswa amabhelana otshani. Iyo ayinceda inkomo. Namhlanje kakukho, inkomo sizazinceda ngani?
Umnumzana Thembani Moyo emapati eGwanda South uthi labo babhekane lo dubo olufanayo.
So isimo samanzi lonyaka sisibeke kwelinye izinga elesabisayo. Ode hhayi lo nyaka silukuza kuba nzima. Nxa izulu ingaphangisa sipho ukukhuleka nje ukuthi ngawo uNkulunkulu uyasibona izulu liphangisa ukuna. Nganxa lingaphangisanga ukuna, aze sokubi vele, hhayi sokurong. Ngoba into yakhona amadama akhona since mbagejwa ngoSmith. So la namhlanje amadama kwakhona lokhu kusesekhona akusela vele, akusatshoni ngitho. Ukuthi vele sokuthatha amamanzi nje amaluthayo kula manzi vele ukuya lokuya akusela lutho sokuthile.
Ematobo bona bathi amadlela akhona kodwa izifuyo zabo sezihlaselwe yimikhuhlane abangazwisisiyo. Lokho kufakazwe ngesinye sezakhamizi salumango umnumzana Colin Ngwenya.
Into ehlupha kakhulu engiyibonayo imikhuhlane yenkomo eqhamukayo esingayijwayelanga. Thola inkomo seziqhuqa, inkomo ziqhuqa iqhuqa izife ungazi ukuthi iqhuqiswa yini. Kodwa iyabe inonile nje uma uyikhangele ngamehlo enyama ubona inkomo enonileyo nje engela problem kodwa ubusumangala ma isiqhuqa izife. Ikhona nje esibhekane la kwade sifisa ukuthi alibani amalokhuzini bayenze i-research babona ukuthi sesihlaselwe umkhuhlane onjani.
Umqondisi ogatsha lwezokulima ezansi emaNdebeleni umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngesimo senkomo kulesi sabelo. Ngomnyaka ka-2020 inkomo ezifika inkulungwane ezingama-20,000 zabulawa indlala kulesi sabelo. Kusenjalo kulomntwana wesikolo ogqotshwe ibhasi wafa izolo esengezana eGwanda South. Le bhasi kubikwa ibisiyathwala abantu abakade besiye emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ngokukhankasela usekelo kukhetho okugujelwe ebulilima lamhlanje. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke sokuyisikhathi sokungena esigabeni sethu lapho esiphatha khona indaba ezimayelana labesifazana kuhlelo ezabesifazana. Lilo Sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lonkosikazi Ellen Shiriyetenga isiphathamandla esibona ngenhlelo zokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change. Sicubungula abesifazana kubandla lakhe abathole ithuba lokuncintisa ukukhetho oluzayo. Loba
nje omama bengenile kweparlamente kuma constituency seats nase councilini kodwa inani langkhona lisasilela kakhulu okutshengisa ukuthi kulomsebenzi omkhulu okumele wenziwe kuleza zinto ezithize ade sihlangana ngazo njengebandla lokhu nqade sixoxisana labo mama bekhuluma njengofana lokuthi besuleka ukuthola indleko ezifunakalayo ukuze bekhethwe njalo okunye ade bekhala ngakho indaba yokuthi nxa bekhangela obaba bebesithi hayi lina lilamasithi enu awe-proportional representation eparlamente lekhansilini yikho akumelanga likonteste ama-constituency seats kumbe emakhansilini emawodini so ngezinye izinto ezihlangane lazo and izinto kumele sibonisane ukuthi siya phambili kuyalungisiswa njani ngoba nxa singelungisile kulungisisa lokhu inani labo mama liyaqhubeka lilokhe lisilela
libona konke kuqhubeka kuhle yini ikakhulu sikhangela indlela iZEC eqhuba ngayo inhlelo zokhetho njengoba siyake sizwele khonona ngodaba lwe-voters roll
kule voters roll inspection eyenzakalayo kumaviki aphelileyo njalo kwabonakala ukuthi kulokuphambaniseka okuthize abantu abaningi bathola amabizo abesekhitshiwe ku-voters roll abanye bajikela kwezinye indawo kumawadi lama-constituency lapha angahlali khona so thina njengebandla sacela iZEC ukuthi ilungisise izinto lezi babhalela incwadi kodwa up to now incwadi yethu ayikaphenduki and njalo nxa sikhangela ngenye into engani isihluphile ikakhulu kuma-council candidate ngoba nxa abanye ade befika bebetshela ku-nomination court ukuthi hhayi ibizo lakho kalikho kuwadi yona le ofuna ukukhankasa khona so besibona ukuthi iningi labantu bethu bacine sebengasangenanga ezama-ward candidates ngoba amabizo abo adengekho kodwa isimanga yikuthi esikhathini sonke even laku-voters roll inspection izinqade bekhangela ku-platform e-star 265 amabizo abo ebephuma kumawodi onaleyo kodwa ku-nomination court kayisekho so ngento sibili esikhathaza kakhulu yinto esifuna ukubona ukuthi siyaqhubeka njalo sixoxisana neZEC ukuze udaba lolu ole-voters roll lulungisiswe ngoba nxa lungalungisiswanga kutho ukuthi iningi labantu bazayehluleka ukuyavota ngelanga lokhetho njalo i-voters roll kumele iphiwe ama-candidates besibabhalela incwadi sibhalela iZEC incwadi ukuthi ama-candidates bethu kaphiwe i-voters roll njalo lathi njengebandla siyafuna i-national voters roll ukuze siyihluzisise sibone ukuthi iminjani njalo sibone ukuthi lokho kuku-voters roll yikho yini okusemthethweni okuzayenza ukuthi umuntu lo muntu olelungelo lokuvota ayevota ngolanga lekhetho angasoze athole ibizo lakhe selingasekho kumbe selijikelwe ku-polling station ekhatshana kakhulu kulalapha ahlala khona
lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga isiphathamandla esibona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change sizaqhubeka sixoxisana lamanye amabandla ezombusazwe ngalolu daba kumaviki alandelayo olivalelisayo yimi osithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC ngisithi asibaleni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane kwezemidlalo lidinga ukunqoba emdlalweni owodwa nje mpela iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi ele-cricket ukuze lithole ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano omkhulu wamazwe womhlaba. Yintethele zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma phambilini komdlalo wangensonto lapho iqembu leZimbabwe elizadibana khona lele Sri Lanka wesigaba se-Super 6 umdlali weqembu leZimbabwe uLuke Jongwe uthe ukudlala besekhaya kumncintiswano we-International Cricket Council Cricket World Cup Qualifier kubafaka esimeni esihle kakhulu ukuba baphumelele.
abalandeli bafana lomdlali wethu wechumi lambili ngoba nxa sekungathi awusahambi kuhle abalandeli bethu bayaphakama basiphe amadlabuzane sibe sesilungisa lokho okuyabe kuhambi kuhle kudala umehluko ukuba khona kwabo
iqembu leZimbabwe lemiklomelo yesithupha njalo elingene ngemiklomelo leSri Lanka intatheli izindaba ezemidlalo uPresident Midlakama uthi iqembu leZimbabwe lingahle lizifake esimeni esihle ngokunqoba eSri Lanka
amaShevels nxa inganqoba eSri Lanka kusasa azabe sefezile amaphupho abo ukuthi adlala kuWorld Cup abe zeqedile umsebenzi loba kungasayenzakalanga ngolwesibili ngohamba bayinqoba iScotland abeza qualify kuzaba into enhle ngoba badlalela khona ekhaya yinto ezajabulisa abaningi leyo njalo sebejenze ukuthi deserve sibe ukuthi ba qualify.
Umdlalo obuphakathi kweqembu le West Indies le Scotland wona uphelele e Scotland linqobe ngama wickets ayisikhombisa. Iqembu le West Indies liqale ukuchaya ibhola lathola ama runs alikhulu lama chuma ayithola 22 lanye 181 kwathele Scotland seliphendula lithola ama runs alikhulu lathola 22 lanhlanu 185 for the loss of 3 wickets. Ngokusenjalo abalandeli bezemidlalo yedolobheni lakobulawayo kusasa bazadideka ukuba babukeleni phakathi komdlalo kakhilikithi lowenguqu enkundleni Queen's Sports Club kuzakuba lomdlalo kakhilikithi phakathi kweZimbabwe leSri Lanka kuthi eBaba Fields kube lomdlalo phakathi kweqembu leCapes United kanye lele Highlanders imidlalo yePremier Soccer League iphenduka ngemva kokuba ibike yamiswa ngenyanga kaNhlangula njalo umdlalo weqembu leHighlanders uRay Lunga uthi lokhu sekungaba lesandla ekudlaleni kwabo
azisebenza nzima njalo nge-break yasethela athe we advantage kube futhi disadvantage yonkoja ekhulumile ukuthi last game salomina so imomentum ithathi adilokhu khona phana so it break yani siphama nsi-momentum but kube futhi ube advantage cause kwesinye isikhathi sokuthi kathi silungise lapha sesileka khona
emidlalweni edlalwe namhla kwesigaba sekhasilaga Premier Soccer League iqembu leBulawayo Chiefs linqotshwe nge-2 kanyangele Green Fuel ngaseluveve iqembu leNgezi Platinum linqobele wange nge-2 ka-1 iqembu leFC Platinum linqobele Chicken Inn nge-2 kanya kuthi eleManyika Diamonds litshayele Shesham nge-1 kanya kusasa ngesonto eminye imidlalo izadlalwa ngokulandelayo iqembu leBlack Rhinos lizanikelana lele Dynamo senkundleni yeBata ngaseGweru iTriangle United izadlala leCranbourne Bullets ngaseKippo ukuthi eleHerentals lizajibana leSimba Bora ngaseMandaba ngimelesile 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo owembaqanga uSiyabonga Justin Msendo ozibiza njalo ngegama lokuthi iGupta langempela lakwaMsendo lensizwa idabuka enkabazwe kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ke ixoxa lo ntungameli Nkomo we Studio 7 ngesingili yayo entshantsha elesihloko esithi iphimbo.
Ambingelele kuzwe lonke igama uSiyabonga Justin wakombano komsendo endaweni yasevungu elwagwelo kwezomculo zaqala ngebambisana nezizo kuthiwa uzamcolo cishe sekuyiminyaka engaphezu ka-4 years sisonke nje mina asengikhetha ukudlala umgqobanyawo ngoba yena egcwele kakhulu kumasikandi. Asengikhetha ukuthi mina ngishaye umgqobanyawo.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abafisa ukuthenga umculo bazowuthola ezinkundleni zokuxhumana egoqela o-Facebook, o-WhatsApp nakubo YouTube ngisazoyifaka emasontweni ambalwa azayo. Ngisasebhizi ngakho lokho. Mina ngise-South Africa njengamanje, inombolo abazongithola kuyo u-067 695 7371.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Kubalandeli bonke emhlabeni, ngithi kini ngiyanithanda kakhulu, ngifisa ningisapote, ngifuna nje uxhaso lwenu, thenge nje izingoma zami nikwazi ukuyidlala kundawo zonke nje la enijabule khona. Khona eziduduzayo uma ngabe ulahlekelwe umndeni, khona ezimnandi uma ngabe ujabulile. Ngiyabonga kakhulu kubo bonke abalandeli abangithandayo. Ngiyanithanda futhi sizoqhubeka phambili sidlala ingoma. Ngiyabonga kakhulu.
Themba ke liukholisile umculo kamculi wethu okucula umdumo oyembaqanga uSiyabonga Justin Msendo, yena ke waziwa njalo ngegama lokuthi iligupta langempela la kwaMsendo. Isikhathi sethu asisavumi bakwethu ubana siqhubekele phambili silokhe sisonke kulolu hlelo, kodwa ke singeke hlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amakhulu lamakhulu abantu bebethe gwaqa eStanley Square emakhokoba kobulawayo emkhosini kwesikhumbuzo sokubhubha kwake wakhokhela ibandla le-PF Zapu, njalo wazoba umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. Abafuyi abaningi esiqintini seGwanda bathi sebedlela evalweni ngoba inkomo zabo zilakho ukucuba lonyaka kungenxa yokusilela kwamanzi lamadlelo. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPresident
Jeremiah. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.